Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuNhlangula 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu bayahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwazi.
Ubulawayo odume ngokuthi kokontuthu ziyathunqa idolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje unanze ibulawayo day. Lapho enelise iminyaka engu-129.
Sifuna ukuthi abantu bala ekhaya basebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers. Sasenabantwana khona manje sisabalwele ezikolweni because abana ispace kodwa abantu bangaphansi bakhona ezikolweni bayafunda, it's business as usual.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwale South Africa abetshengisela namhla emahofisini kamongameli Ramaphosa walelo lizwe esithi kabaxotshwe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. Idale lephalamende ele-National Assembly namhlanje lidlulisele phambili inguquko kumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho kumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho likaBulawayo elidume ngokuthi kokontuthu ziyathunqa lidolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje lenelise iminyaka elikhulu lamachumi amabili lasificamunye i-129 lasungulwayo. Ilanga leBulawayo Day linanzwe lamhlanje ngokubhoda kubukwa imzilikazi lemakhokhoba abaculi labafundi begiya eStandwall yena eyakhiwa ngomnyaka ka-1936 ilembali yezombusazwe lemihlangano eqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje eStanley Hall benanza ilanga leBulawayo Day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya bechichimba. Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla, uMnumzana Mbusonzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.
Ngelanga likaBulawayo namhlanje ngithi kulisuku oluhle lokujabulela lokho ukuthi uBulawayo njengesigodlo samakhosi Kings and Queens City sikubona kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokho, sikuhlonipha, kusinikeza isizotho ukuthi idorobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando wethu.
Umculi odume ngokuchaya ingungu okhokhela iDrums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu bayahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebekwazi ku-advertise ezikolweni kubekwe ilanga. Maybe singathi anti namhla ngu-1 nxa u-1 enjenganamhla nge-Thursday ngesaturday yakhona kucelebrate labantwana abasezikolweni ababe lesikhathi sokuthi bacelebrate kungacelebrate kuphela ukuthi abakhethiwe celebrate sibili kube kukhulu sigoka amabhetshu sivunule.
Unduna Dakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa.
Especially the theme yokuthi to preserve the culture yethu, to preserve the heritage yethu in a creative manner. Kuyasincedisa especially xa sidila the issue of drug abuse. Because not that abantu should rally behind the culture, iyagoqela wonke umuntu because the culture is one. Kuyancedisa ukuthi sidile nazo izinto ze-drug abuse and also kuyancedisa ukuthi sidevelop because nxa sibambene sirala behind the culture kuyasisiza kakhulu.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority iZTA uNkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kweBulawayo Day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.
kusukisela khathesi kusiyafika u-2025 sikhangelele ukuthi i-tourism eyabe sizuze iZimbabwe yabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. Ubulawayo sikhangelele ukuthi nge-trade le khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza kobulawayo anti uyakwazi ukuthi igoqela le mkambo.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lo mkhuba wokuthatha okudakayo.
Unonkazana uthi uqale ende 14 years ethunywa edistributa ama-drugs. Nezindlu zangkhona eziqhele ama-drugs afuna ukubulala uBulawayo, afuna ukubulala iMajebelelele, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe lowo mntwana izindlu kuyazazi.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezi dakamizwa.
Ikhatha yokuabhuza ezidakamizwa ngayizali bekhona. Ikhatha yethu ngokuya esiteji sikhule sigide sithokoze sithandane njengabantu bakobulawayo. Ngoba namhlanje sibuya lonje i-culture week, so phakamisani ama-cultures yethu angelo wokutshapha, angelo wokubulala, anokuthandana nokugcina ubulawayo ehlanzekile.
Inkokheli zomdabu ezibalisa unduna uMathema weGwanda, londuna uMathe, londuna uDakamela weNkayi, amalunga edalele parliamente, osomabhizimusi, abafundi lozulu jikelele bebekhona ekunanzweni kweBulawayo Day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Our Culture, Our Heritage, Our Creativity. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo eStanley Hall, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa abetshengisela lamhlanje emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe esithi akaxotshe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Abakade betshengisela laba abaguqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lezinye bafike emahofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela okutshengisela umnumzana Freeman Bengu wetheza uhulumende kaRamaphosa umlando wokwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama South Africans athi ane problem nge issue yama foreigners abantu abazwa ngaphandle. Sicelile ugovernment sifakile memorandum ukuthi ugovernment alenduzane ayenze state of emergency. Ayenze state of emergency la South Africa. Abiza amasoja azonqedisa ngathi this thing.
Omunye wabebetshengisela wethe sezizalwane zakwamanyamazwe umlando wokubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kaZulu. Umnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabatshayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokutshayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asiyilwi nabo abafowethu singama-African but silwa ne-corruption. Umthetho ukhona and umthetho kumele usebenze because ubhalwe yibo nakubhalwe yena. But the way wenze ngakhona ubona kathi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akanawo nanamaphepha okutangela eSouth Africa but ula eSouth Africa. Kuluma umuntu odriver.
Unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso ye-Operation Dudula laye obekulokhu kutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu yisenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna i-mass deportation, sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers ey'kolweni abantwana. Sasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayi-base kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi ukuyanga lokusilelwa komsebenzi kusanda kwele South Africa. Kuzanjalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixotshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemiti abo. Eminyakeni edluleyo kube nezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Izalwane zakwele South Africa zisethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi yokudala amacala. Umongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabebetshengisela laba, kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini umongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula, hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Ngimele sulu 7 ePretoria kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Bayakhala abakuma bandla tshiyeneyo ikakhulu aphikisayo abathi akukhangi okuza kwenziwa ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission mayelana lamagama alabo abangekho kuluhlu lwabavotayo olwe voters roll. Abakubandla elibusayo labo bathi kulabanye babo abangekho kugwalo lwabavotayo. Kubika uGibbs Dube.
Ukuhlolwa kwamagama kuvoters roll eZimbabwe kugitwa namuhla kulabaningi abakhonana ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu oluzasetshenziswa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission ngabangakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiriyedinga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo kuvoters roll, labanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayetshiyeneyo. Njenge-for example sikhangela ku-ward 8 izizalwane ezethorn grove ezisuswe khona ngalo zafaka ku-ward 1 ebulawayo central lapha abangahlali khona okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyaregister ukuvota. Abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane ngilazo.
Uphinde wathi bazalobela izeki ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengoba uhlelo loluphela namuhla. Ugwalo lo sizalihambisa ezeki ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Uyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamarathantini abantu abakwazi lokuthi bavota ngapi, abanye lokuthi vele ba-registered kabakwazi abantu, abanye uyathola ukuthi ukuwadi kumbe ukuwadi 24 nkayisawuti kodwa ibizo lakho kalikho kuwadi naleyo, kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uza kuyavota kuwadi kumbe 25. So yinto embi kakhulu le enzakeleyo, kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababe babenza izinto kibo kutsho ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyambe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. Njalo kutsho ukuthi ngenye indlela yindlela ye-rigging le esesiyibona le, ukuthi ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally.
Abakubandla leZanu PF labo bayakhala ngokwenziwe izek. Umnumzana Joseph Chuma ngomunye wabambe owangaphansi ngokwenziwe ikhomishini le.
Lumemetheke phose indawo yonke. Busuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengani kuthiwa kumbe kuthiwa isenzakalo esenziwe libandla leZanu PF. Bekhohlwa ukubana lathi njengeZanu PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejayele ukuvotela khona. imbangela esenzakala leso ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle hatshi ngenzondo kumbe ngokunye. Nxa vele kusenziwa intoda yedelimitation le eyenziweyo, kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale amabizo alahleke kwesi sikhathi ngenxa yokuthi bona sokutshintsha phela ama-boundaries ama-ward la ama-constituency lento ezinjalo. Kodwa akusiyonto engalungisekiyo. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantu Buthange ade behambile baswela amabizo abo, kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona, ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabe isenzakala, hatshi ukubana betha kulobukopokopo obukhona oyabe usenzakala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elebusayo.
I-switching ye-voters roll siyenziwe namhlanje nelanga lokugcina kuyavalwa. Kodwa engingakwaziyo ikuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukukhetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi babo ukuthi bayehlola amabizo abo. But okukhona ukuthi abantu abaningi bavele bale mvamo yokungazaya kuhlola amabizo abo, ithatha for granted ukuthi amabizo abo akhona. Naloko ukukhangela engemafonini yokwenza abaningi behambi besiyahlola. Yebo phela khonoko kade ukutsho ukuthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali. Phela yinjongo izeki yami sengizela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde barejistwe futhi.
Kukhangelelwe ukuba ugwalo lokuvota luzavalwa okusemthethweni kusasa. Abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa ngoba size bevote kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland.
Kusenjalo idale lePhalamende leNational Assembly lamhla lidlulisele phambili inguquko kumthetho weCriminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho okumele sigoqele okuphathelane lokwePatriotic Bill ngemva kokuba iCommittee yedale lePhalamende ePhalamentary Legal Committee PLC ithe akukho okubi ngalomthetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala wePhalamende umnumzana Kenneth Jokuda utshele iStudio 7 ukuba iCommittee yePLC yenze umhlangano namhlanje njalo ithe akula okubi ngalomthetho.
The PLC, they have considered it, they returned the non-address report, so we have announced it, then the consideration is now going to Senate.
Umthetho lo uphume kulokuphikisana okukhulu phakathi kwamalunga edale lePhalamende. Amalunga awezanupf afika phose ikhulu 99 avotele ukusekela inguquko kulomthetho ukuthi awamabandla aphikisayo afika 17 abephikisa lomthetho. Okhokhela ibandla lezanupf umnumzana Bhupuraito Garepi uthe lomthetho usuza kuya kusenate.
The so-called Patriotic Act or the section that deals with that part. Yes, it was approved unanimously in Parliament.
Eloba enkundleni yeTwitter umeli weHarare East umnumzana Thenda Ibithi uthe lomthetho utshengisa ukuba amalungelo oluntu kawahlonitshwa kuleli. Umeli weHange Central ePhalamende umnumzana Daniel Molokele uyawusula lomthetho esithi kawulunganga.
Le sanda kwamkeliswa eNational Assembly yayidlulisela kuSenate ingumthetho omutsha engingawuthakazeliyo njengomeli wasePhalamende ngenxa yokuthini umthetho lo omutsha unikeza amandla. So mina personally I'm 100% opposed ngumthetho omubi ongamelanga siwamukele njengamaZimbabweans.
Ingcitshi kwezamalungelo oluntu umnumzana Bernard Ncube laye uyawusula lomthetho.
Ngemuva kokuba iParliament isiphase ibhili leli abayithi Patriotic Bill, sibona nje sokuzobotshwa njalo nokugwetshwa kwabantwana beZimbabwe ngakusetshenziswa lowo mthetho oncindizela uZulu ukuthi angangcothozi umsebenzi owenziwa nguhulumende, njalo angangcothozi i-corruption eyabisenziwa izisebenzi zikahulumende. Ludaba olubuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi esimela amalungelo kaZulu, ngoba sokusi tshengisa egcekeni ukuthi vele akusamelanga sivule imilomo yethu emikhulu le engahlalwa zimpukani. Sokumele sihlale sivale imilomo.
Inhlanganiso emele amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umthetho lowo wenza eZimbabwe libe le mthetho engahambelani lesikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Idale lePhalamende eleHouse of Representatives selipasise umthetho ovumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika iphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiwe kumahola sanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe lidale leSenate. Busayinwe ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzancintisa kukhetho lonyaka ozayo, edinga ukuba ngumongameli ngokubika kwe-Associated Press. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo untungameli Nkomo weStudio 7 ayiqhubele umnumzana Tim Moringayi ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa our Republican Party for the president is just another option for ama Republicans. Sibona uPence wayengu-VP kaTrump for 4 years engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngoJanuary 6 kuze kube lovukela eCapital sebefuna ukuthatha ipresidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwanisa ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngantho ase-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamniki amavoti angathi ayakwanisa ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona laye uTrump nguye ngathiwa ulama points amaningi esikukhangela khona ngathiwa ngama-polls aphumayo, ama-average angikhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-locals, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi nganto amavota angikhona they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona iGeorgia leyinye le eka Mr. Smith uspecial prosecutor.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi ohlaziya izombusazwe, njalo elilunga le-CCC obexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Amabandla ezombusazwe athi alindele ngabomvu ukhetho lokudinga umongameli, amakansila lamalunga idale lePhalamende olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-23 ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka, lanxa iningi likhala ngokuthi alitholi amabizo alo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South, endawonye lo mnumzana Malaki Nkomo, ummeli we-Insiza South edale lePhalamende, yena ekubandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
ngathi vele ukhetho lufike ngesikhathi esiqondile abantu bekumelele njalo ilizwe vele lizimisele bona lingene kukhetho esiqongosele ebantwini abantu bahambe bayikhangela amabizo abo ukuthi akhona ukuvota for
abantu bayahamba bayashela amabizo enginanzikeleyo uwadi wami esebulilima bahambile ivillage ithethe yasiwa kuwadi 17 efika kuwadi 1 ilizwe lile lihambilele lezillage abantu bonke basasele futhi kuwadi 1 ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu nokuthi bonise ukuthi indawo eziningi abantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha ama-TSS yazi ukuthi ayinasupport. Siyakwazi izethu ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kulenye i-organization esikhona isazi eyiyona ebhodabhoda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakona babhizi kuzothi la bantu bebandla elehlulekayo bayama futhi lapha ba-check amagama befuna amabizo abantu.
Utsho liphi bandla ukuthi ngelokwehluleka njalo utsho ngani ukuthi liyehluleka?
Abantu bezele bethe bebiza betizane PF for 43 years kambe ngaba unenkosikazi ungakuthola abantwana for 43 years kambe ngaba uzawathola abantwana semele imiti zamaza 5 years futhi bakhula ngekukoda izinto baba unkomo engabe kuyeka laphanethi izane PF ingene embusweni iyenzeni sibulawa yendlala lenali yezimbabwe beyangena abathi RTGS sibulawa njengobane nge-MT uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura imigwaqo ihlile indlala ingenile izinto ey'tolo ziyadura.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesiNgisi?
Yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu ongathi ufuna into embatshe komunye umuntu kelinyisekela beliyifuna thi kona hhayi lenana lihle kunalo ozasi lizachothoza likhombe konke ngakhona. Iqinto ekhona ukuthi ibandla lezamshef libandlala abantu yikho behlale belivotela abantu kunzenze mhlaka-23 August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithandayo asikhelele umgwaqo la uyakhuluma ngathi ifile umgwaqo yonke iyalungiswa kunzenze sikhuluma i-government yezamtf idiza ngomgwaqo lesibele ibhethibhethi esiya ibhulawa esiya ifonos sikhala emgwaqo eminenginengi ithi ngapha insiza emgwaqo emihle kakhulu egqediweyo i-government ibhizi akunamuntu esengendlala angikwazi ukuthi abafuna kuphi khalale emadolobheni kwento abantu bakhaya imali yakhonisa isuka ebantwini abasebenzelayo ngoba ibandla lezamtf livulile amathuba yabafunayo ukuthi basebenze kunabanye vele abakhetha ukuthi bachothoza kodwa iqiniso ukuthi practical phansi abantu abantu babonthi ibandla lezamtf lisebenzele kuhle liguqule izinto eziningi baphila kamnandi kuyamphisela umongameli elizwe kuba kuyidini nakagwa ngoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezibaba.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho njengoba sisizwa umnumzana Nkomo esithi kusobala ukuthi ozanqoba ngumongameli Mnanga?
Ubaba uphezulu avote blessing Chamisa yibo asebethembe ukubana ngoye ozakhipha abantwana bezimbabwe egibhide ekuhluphekeni. Mina ngithemba ukuthi uzenqoba ukhetho ngoba izili bona bezalo bayatsho ukuthi bakhipha lesikhipho lezikeni izalo PF sebekhulumile ispokesperson wakhona bekhuluma isithi thina ngapha emathebeleni noma singavotanga izalo izawo iza bonke abezalo PF sebathebeleni hlanza ngokubaba uNkomo ukuthi liyabona nje ukuthi izalo PF iyalikhetha kayilifuni wozani ebandleni le-TPC ukuthi livotele avocate blessing Chamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu abafeda abasedaspora bazabuya ekhaya yokwazi ukubana bezithola imisebenzi namanzi esazi nento okufaka imali ngaleso sikhathi udipsat uvuka imali iphenduke wena ufake inkomo ivuka isiyidonke akula muntu lesitrastile bandla lezalo phethu lekwehluleko ngalawo mazwi ukuthi u-avoki wesechamisa abantu bonke bakamvotele emfaneni yami ilabonise ukubana ilizwe limanzi ngalilizwe lakithi izalo PF ye-corruption ihamba number one ngokudura kwezinto number one ngokuabhuza abantu number one abantu bathwele nzima babasebenzi ngendaba yebandla lekwehluleko.
Siyabonga ukuphatheka kwenu kulingxoxo mnumzana Moyo lo mnumzana Nkomo.
Yeah, baba Moyo.
Leyo ke bekuyingxoxo phakathi kwaMnumzana Solani nje eMnyama Moyo, umgcini sihlalo we-CCC eMatsouth, lo Mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF omela insiza North edalela eParliamente, olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.